Kana kandi unanzelele ukuthi ye uba umathematata umsebenzi wakho omkhulu kakhulu lwana uba unesha komza njalo khona pana kwasuka omunye umuntu laye khona pana esikhundleni zenzana akusoze kuswelakale ukuthi nxa sokusiba lezi zinto ezinjengokuthi umathematata lokhulile abantu sicabangele ukuthi mhlawumbe enqese edli poison kumbe sokube njani konke izinto ezinjengazeni zana soze siswele ukuthi sicabangele ukunjalo ngokunjalo even nalaphana kuqala nje uyakubali uyabalisa ukuthi umongameli bake bamgangela lakho kuyatholakala Gandhi ayisokuzana uPF kuphela le ma-church abantu bayafakela namapoison le ngaphi emapabandleni achiyenele emsebenzini emakampanini ngezikhundla uyasifela Gandhi isikhundla ungasiki ukuthi kumbe kuzana uPF kuphela uyasifela isikhundla noma ungaphi uyasifela isikhundla noma ukuzana uPF uyasifela isikhundla noma ungaphi khangela labantu ukuthi balwisana njani khangela abantu beMDC ukuthi balwisana njani bebangezikhundla so konke khonoko kuba kuyimisebenzi kaSathane ekhona phakathi kwabantu imisebenzi kaSathane vele ayiswelakali abantu benjalo umathematanda lezi umsebenzi wakho abanye bamfisele kubi uMeshal Gomzawe kodwa ke hayi kungasenani usindile umathematanda uyaphila hayi kayidlanga ipoison usephilile ubegula nje umathematanda kodwa kucabangela kwabantu bese becabangela besethuka ukuthi mhlawumbe enxa umathematanda sebemgangele ngoba bakhona abamzondayo even emhlanganeni bakhona abamzondayo bemzonda nje bemzondelize kodwa umathematanda ezenzela kuse umsebenzi wakhe
lona ibandla lezana uPF siyasizwe kuthiwa lingani ezomdeni alizi vezi egcekeni kodwa ke kathesi siyabona ungani sokuphuma kuyavela egcekeni
hayi ukuthi abantu labo kanti bayathanda nje ukuthi bakhangele bahlolise bathumela lokho abakukhuluma imfihlo akulandawo okungalanto oyikhulunywayo khona ingane ema-church awomagaya uzozokuthiwa hey ubani bayenze so hey ubani bayenze so even ama-church analakhona hey uzothiwa ubani uripile ubani uyenze hayi akuswelakali ukukhuluma Gandhi kungayisiki ukuthi kumbe akula mfihlo akuba izinto zonke sezibekwe egcekeni lezinto eziyimfihlo ngabantu labantu abathi iphephandaba labantu athela izindaba azifuna ukuthi nje zihlale zibone ukuthi kukanye kulo mlilo obhebhayo kulo ntuthu ethunqayo ethangweni lwezana uP F yebo phela akula muzwe ongathunqa intuthu inhlanganiso yonke noma imizi yonke ilama-problem ilo nhlupho zayo kodwa lathi sile nhlupho zethu kodwa sile ndlela yethu ukuzimaneja inhlupho zethu njengomhlangano wezana uP F
khona kubandla lezana uP F kungakukhona yini ukudonselana kumbe khona okwesikubonayo kulokubambana yini bandleni
ye ngiyaphinda njalo njengoba sidinga ukuthi kulokudonselana kulani Gandhi ngithi mina izanu PF inhlanganiso ezombusazwe ihlanganiso ezombusazwe inhlanganiso njalo kathe iparty eyiyo elohulumende obusayo izanu PF ayengeke iswele ihlupho ezikhona enkuhlanganiso zonke ayisozi swele ihlupho ezingaba sihlangana labantu bonke ekuhambeni yebo phela akula muzi ongathunqa intuthu yiyo izalo PF layo angeke kubalekele khona ukuthi kuyabe kulezi izinto mhlawumbe eziyazithe akuswelakali khona lokhu kwabusukela emuva noma ngapi la ngapi inhlanganiso zonke ziba lalapha lalapha abantu abangaweleli khona kodwa kuyaqhutsheka abantu bayaqhubeka ngomsebenzi behambe beshiya phambili.